sendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhla ka 21 kunhlangula 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zikahulumende zithi zizakhalala umsebenzi kuqala ngomvulo zikhonona ngeholo elingasenelisi ukuziphilisa.
Nawu thumela amasotha alambileyo lamapolisa alambileyo, amapolisa lamasotha angelamali ye-transport angelamali ye-school fees, amapolisa lamasotha angasatholi isinkwa angela-cooking oil angela-chukela angelamahlamvu angela-sawudo uthi ayevimbela abantu abakhalaza ukuthi labo balungiselwe. Uza kubona sekuphambili ukuthi kuza kuhlupha okungakanani.
Sokwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka impi phakathi kwele-Iran lele-Melika kulandela ukudutshulwa kwendizamtshina yeMelika ngamabutho akwele Iran. Lamhlanje sigqiba inhlelo zethu zembali yezaphu sixoxa lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Into enkulu engalungisiswa kuphela laphana yikuthi khona yona wayizaphu kayiphumele egcekeni iphumele nkokheli zayo bekampeni bekuye lokho babe yikho khona bangabi lenketa abajali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Izisebenzi zikahulumende eziningi zithi zizakhalala umsebenzi kuqala ngomvulo zikhonona ngeholo elingasenelisi ukuziphilisa ngenxa yokutshabalala komnotho okungelamkhawulo. Izisebenzi lezi zigoqela odokotela, abongi, ababalisi bezikolo laba ma university afana le Lupane State University, Midland State University kanye le University of Zimbabwe. Izisebenzi zogatsha oluqoqa imithelo lwezimra lazo sezilobele iziphathamandla zazo zisazisa ukuthi kazisenelisi ukuya emsebenzini ngoba zingelayo imali yokugada amabhasi. Izisebenzi zebhanga le-First Capital Bank Limited lazo sezithethe inyathelo elifanayo. Amasocha lamapholisa abikwa ebonakala ngobunenge emadolobheni achiyeneyo elungiselela ukuhlasela abantu alubana bethe batshengisela izitaladeni njengalokhu okuke kwenzakala ngozibandlela womnyaka wonalo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eye-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Yebo, kuliqiniso kakumangalisi ukuthi imali siphelele ekuthengeni ukudla. Lanxa i-transport uhulumende efakele 50 cents kumbe kulokhe ingakakhweli kangako kwezinye indawo, kodwa ukudla lokunye okusetshenziswa endlini sekukhwele ngendlela enkulu kakhulu okwenza ukuthi imali yonke kade iholwa ngabantu isiphelela kukhona lokhuyana. Siphelele ekuthengeni izinto zendlini kufanele kungasela lutho lalo. Kuza kwenzeka ukuthi abantu baxume baye emsebenzini ukuqanda kunje bayephenduka ebusuku njalo. Ngakho-ke kumangalisa ukuthi bathi bona abasebenzayo asisenelisi ukuqhubeka sisebenza ngaphansi kwesimo esinje somnotho.
Sizwa kuthiwa kwezinye indawo uhulumende sethumele amasotsha lamapholisa ukuze ahlale elindile alubana kuthe kwaba lokutshengisela ngeviki ezayo. Kuyini elikubonayo kobulawayo?
Yikuchitha isikhathi khona lokho kake ngiqale khona lapho ukuthi nxa uthumela amasotha alambileyo lamapholisa alambileyo, amapholisa lamasotha angelamali ye-transport angelamali ye-school fees, amapholisa lamasotha angasatholi isinkwa angela-cooking oil angela-chukela angelamahlamvu angela-sawudo uthi ayevimbela abantu abakhalaza ukuthi labo balungiselwe. Uza kubona sekuphambili ukuthi kuza kuhlupha okungakanani. Ngakho-ke kasikukhuthazi khona lokhu ukuthi nxa ngabo abantu befisa ukutshengisela kulilungelo labo belungisa hhayi okwabo kuphela, belungisela lawo amasotha lawo amapholisa. Kube sekuthiwa amasotha lamapholisa kuzasetshenziswa ukutshaya abantu, kuyinto engaqondanga leyo. Ngakho-ke ukutshengisela lokukhalala imisebenzi kuvunyelwe ngumthetho welizwe, kuvunyelwe isisekelo sombuso selizwe kumele kwenziwe. Uhulumende alalele abantu, kawuphenduli ngokuchaya. Umntwana othi ucela ukudla, udinga ukudla kube khona. Yikho kufanele uhulumende akwenze, hayi ukwethusela abantu.
Manyathelo bani kahle kahle uhulumende amele awathathe alungisise umnotho abantu beZimbabwe bakhona ukuphila njengabantu?
Into yokuqala evele iyinkinga kakhulu i-currency lokho imali yeZimbabwe lesithi RTGS dollar. Ngendlela ephelelwa ngakhona ngamandla kuyenza vele ingasizi lutho ebantwini, ayisathengi lutho, yikho phela kusiya izinto zikhwele zikhwela zisiya phezulu. Okwesibili kuyashoda i-foreign currency eyedingakalayo ukuthi amabusiness balethe izinto ngendlela ephangisayo ezakwenza ukuthi futhi kusebenzeke. Okwesithathu, uhulumende kakaphunguli ngendlela efaneleyo indleko zakhe. Lokho emkhulu kakhulu uhulumende, imali eningi iphelela kuhulumende phezulu khona le. Okwesine i-corruption, kube sokufithi okucinayo yikulungisa ezepolitiki ukuthi labo baletha imali bezohlanyela elizweni babe lethemba lokuthi imithethisoniswa ukuthi njalo lamalungelo abantu lalabo abalethe imali azahlonitshwa. Ngazo nalezo zinto zingalungiswanga, hhayi akuzukuya ndawo, kuzaphelela emoyeni. Kodwa konke kuyeneliseke ukuthi kulungiseke nxa bethanda ukukulungisa. Ukukhulumisana nabanye kulungiswe kuyeneliseka, ukulwa lobugebengu kuyeneliseka, ukususa ibhondi liphele nya eZimbabwe kuyeneliseka. Akula sizathu-ke sokuthi abantu bahlupheke behlutshwa izinto uhulumente angavuke ezisusile zonke.
Alo-ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo olobelane isivumelwano sokuthwala abantu lempahla phakathi kwele Mozambique lele Zimbabwe. Iphephandaba le-Chronicle lithi isiphathamandla senkampani ye-Zupco umnumzana Evaristo Madangwa uthi ukuvuselelwa kwalinkampani sokudala imisebenzi edlula inkulungwane 1200. Okwamanje ke silalele ukuthi abalaleli bethu be-Studio 7 bathini kumazwi abasethulela wona nge-WhatsApp.
Saka siyabonga izindaba elisinikeza zona elisitshela ngokwenzakalayo eZimbabwe. Nami ngilapha eZimbabwe, ngicela impela like litshele ubaba lo Gawule ukuthi yena nxa kuyukuthi balozwelo labantu beZimbabwe, njengoba ehlala sithi balozwelo labantu beZimbabwe, abame ukubusa kubanika abanye bebuse mabe lozwelo, ukwenzela ukuthi laba abazabusa basenyule egodini leli elimnyama esiphakathi kwakhe.
Sanibona ndibalaleli kanye labasakazi, ngipangazitha. Ngiyabonga kakhulu ngomsebenzi wenu lo muhle. Ngicela ke leyisakaze eyami kungoba sekuseni kusasa, kungoba yakhola lesine emini. Ngicela leyisakaze ngiyachiseka kakhulu ngodaba lolu lwamazipra. Bengilalele manje kathesi umama umfowethu lo elandisa ngodaba lwezipra. Ngicela ningathola ithuba lami ke lingifake njengomunye wamazipra, ke siqondise linto leyi yokulwela kwethu ilizwe. Udaba lolu lwavela lwaphambaniseka ebucineni, ekuqaleni kalizange luthole ulungiswa. Sabona abantu laba abesijuneni, abantu bezano laba, sabona sabayekele bebhala amanyala. Amanyala azangena engqondweni zabantu abethu, bawabona ngani liqiniso. Ngicela ukuthi lina zintathele izindaba, isikhathi siyahamba, abantu bayafa, siyafa siyedlula singakhiphanga okuphakathi kwethu esifubeni zethu lengqondweni zethu esakubhalayo kwaba ngamabhuku phakathi kwengqondo zethu. Ake lidinge abalweli be-Rhodesia Front, amabutho esi-Rhodesia Front lawa ikakhulu uGeneral Rabida Walls labanye nje ababe bakhulu bekhokhele isibutho seRhodesia, ke lithathe enye ezinye zezinto uzokuthi babevele besilwa lobani, balitshele ukuthi babesilwa lobani egangeni, batshela abantu, batshela umhlaba ukuthi babesilwa lobani egangeni. Kulapho kuzaphuma imbali eqondileyo khona, ngoba baza kukhipha ukubani izandla vele kazangilwe, kwakulizaba nje lisegangeni ukumquba nje, baza kukhupha ukuthi bebesilwa lobani egangeni. Kuzapho kuzaphuma khona ukuthi iZipra yiye yalo ilalelani lizwe, iyakhululelelani lizwe. Nxa ukhangelisisa imbali eyabhalelwe abantwabethu, ithi iZipra yi-1,000 elizweni, bona babe yi-25,000 amanyala lawo. Ngoba kanti kwathi besiyasayina elamkesta babesayina ukuthi khona kuzaba le 5,000 eRhodesia front, 5,000 yemaZipra, 5,000 yamazandla bebumba i-National Army, i-5,000 yayivela ngapha nxa kwakusilwa abantu abengu-1,000 ngamanyala. Yindlela yokubani kona uhle uhle uzikhanyele ukubani ukukhuluma amanga, utshele umhlaba amanga, ngoba kanti inye i-4,000 yayabe isivela ngapha nxa kwakuyi-1,000. Yikho kokuqala khonokho. Bake bakhuluma amanga, bakhuluma amanga bethi labo mjoyisi, ojoyisi bachaya ama-helicopter. Bathe sebexabana bakhuluma ukuthi ojoyisi ngamawule empini, vele kulala impongo kwakwakayilwa. Kodwa okokuqala phakathi kwe-histi kubhale ukuthi wachaya i-helicopter, echaya ngayo i-helicopter. Impilana amakhiwa ayengakamele umuntu ongufazi phambi kwawo, lanxa welibutho, lanxa wa-trainer, kodwa akulwa owakwama phambi kwama-Rhodesia front engumuntu wesifazane esilwa labo, asomabutho ayengokudlala. Yikho labana abantu bengasitshela ngcono. Okosigcina, ngicela ukuqondisa lokhu, mama wena umZipra, ngicela ukubana ake siphumenini esikhathini sokuyenga abantwabethu, ukuyenga abatsha, sibatshela ngokubomba izapho. Ake siphumenini entweni thiwa izapho, isikhathi sidlulile sezapho. Nxa lisasele ingqondo yezapho, ake libuye la ingqondo leyo kumthwakazi, sizokhulula isizwe. Abantwana bafunda ukuzikhulula ngomthwakazi, hathi kukhuluma ngento okuthiwa izapho, ukuthi yenzeni sibili. Hayi bantu bakithi, ake lihlakaniphe, isikhathi sisitshile.
Sanibonani balaleli bantu be-Studio 7, nani balaleli njani nonke? Hayi siyezwa bantu bakithi, ilizwe liyafa liyashona, bayahlupheka abantu, akukho nto ebambekayo ekhaya lapho. Hayi isimo senzima bantu bakithi, siyezwa bayakhala abantu nendlala, sengathi hayi kubi ngempela. Kodwa ke iqiniso bantu bakithi, iZimbabwe ichance yayo ukuthi ilunge incane kakhulu ngenxa yala abantu abangafuni ukulalela abantu, abangafuni ukutshelwa, abangafuni ukuboniseka, amasela. Into abayicabangayo kwawo yikutshontsha nokubulala abantu nokubopha abantu mahlayana kungenalo sizathu sokuthi kwabotshelwana, yinto nje abayaziyo. Yazi ungathi singane la, mina I don't understand banjani vele kwabona. I don't understand into yokuthi ngabantu abanjani. Abantu bakhala ngendlala bona bayaphika, so manje mayiphika ukuthi ababulali bantu, ababophi bantu, uchaza ukuthini?
Labo-ke bekungabalaleli bethu abe-Studio 7 abasithumele imilayezelo yabo ngomakhalekhukhwini we-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202-465-0318. Lani-ke liyenelisa ukusithumela-ke imilayezelo lisitshela okusenhliziyweni zenu. Namhlanje sigqiba uhlelo lwethu lapho kade sixoxa ngembali yebandla leZaphu. Sixoxa ke lo mnumzana Max Mkandla, omunye wabalwa impi yenkululeko amawovets.
Imbali le khona kathesi yimbali engahlelekanga kahle, hathi kube kulabe intsha kuphela kunye labo bona labo abantu abadala bakwazi umhlophe sibili ukuthi imbali le khona leyi ngiyamanga. IZANU yaphuma kuZaphu, iZANU yadliwa ngo-1980, bayinika abayinikayo kayizengiwine. Ngalokho-ke angeke kuthiwe khona iZANU neZANU la yizo kuphele ezikhuluma, balungile ngoba bakhuluma ngembali eyabo engalazaphu phakathi, kuthi abakhulumi ngokwelizwe, bakhuluma ngokwephathi. So iphathi yabo yiyona leyi
ngabivangela khona lokho ukuthi kube nepropaganda kuphela ayiyabayikhulumayo lafana. Akula qiniso vele likhona. Njalo bangatsho nje bathi bona balwa impi. Kodwa ke iZipra yiyo eyalwa eyalwayo yaba lama major victory. Labo balinda sitsho ukuthi khona abasengebeyi. But ungacompare ama major victories as in attacks okwenziwa iZipra lezani lakho kwehlukene. Ngalokho ke konke lokhane kakukho ekubhalweni. Ungakhangela layo udabe ngokwakhe eZipra. Indlela ahamba ngayo asebenza ngayo yokubutha umthani sisizwe lokukhokhelela kwabakhona nakumkhonto weSouth Africa walwa labo konke lokhana kutshengisa ukuthi khona izaphu yayilombutho opolice up. So izaphu yayile regular izandla zengibe le regular iZipra ile regular eyangena lapha ingubutho sibilo umelele ukuthi khona usifika khona sibili ekuthatheni bizwi njalo iZipra yayilamapholisa ayawatrenayo, yilamanesi, yilamadokotela okwehlukeneyo nalokho kwakuyikho khona kuzane lezane. So-ke yizo izinto zona lezo esabe sikhangelane nazo kakhulu ekuphileni kwethu nokwenzeni kwethu konke.
Ye, siyabona ukubana ikhona enye inkokheli yebutho ekhona kathesi abantu abangayazisiyo ukuthi yavela kuZipra. Kuyini okwenzakalayo ukuthi inkokheli le yatrenwa kuZipra yasisiya kuzanu? Kwahamba njani khona?
Ama-deserters vele abakhona ngenxa yokuthi umuntu vele yena uyabe ebonakele ukuthi kaphelelanga embuthweni ongaba esesandleni seZipra ulukuganga kwenzayo inxa ephathaphatha. Ngalokho-ke kuyabe kubalulekile ukuthi umuntu enjengayenaleyo etholakale ebaleka eqinisweni esiya ebunyameni. Ngalokho-ke ukubaleka konke lokhana akwenzayo kwakukutshengisa ukuthi vele ubumenemene bakuvele bukhona sukele ekuqaliseni njalo esetshenziswa vele yi-CIA. So lokhana kumangalisi lokhuya ukuxhwala nje komuntu nje lokhana ukuthi khona umuntu esezinkambeni komuntu nxa evele engathembekalanga esazi lama-repercussions angaba khona uphangise baleke eqinisweni esiye ebunyameni.
Ye, manje-ke nxa sikhangela ukubana kwaba lesivumelwano phakathi kweZipra, singathi thina phakathi kwe-PF Zapu lezanu, isivumelwano lesi uwena ukubona kwakho ufuna ukuthi intsha kumbe inzalo ezayo ikhangele njani isivumelwano lesi? Njengoba nxa sikhangele singani wonke umuntu okhuluma ngaso ukhuluma ngani uyasola ukuthi hayi isivumelwano lesi asihambanga kahle njalo asiyaziwa kahle. Ungathini nxa sesikhangela imbali?
Hayi, imbali ekhona yokuthi isivumelwano sasikhona sasenza sokuqili sokubambana njalo nokuthi khona kuthuliswe kuphela ini kubulawa kwabantu igogrowund. Akula sivumelwano saba khona ngobani ijongwe ezesimboli yezanu yabalokhu iyona le akutshintshanga lutho. Ama-slogans zabo ibona lana ukuthi phansi lozanu ongazeke ongaso yikho kutholakala kuzaphu. Ngalokho-ke kwakuvele lapha kungela ngitsho isivumelwano saba khona kodwa-ke tactically kwaba yinto nje kuphela ukuthi khona umbhuqazi wona lona wegogrowund udede abantu besile bona laba ababesile yikho kuphela khonakala kodwa akunavele isivumelwano esikhona.
Manje wena ubona ngani kuyini okumele kwenziwe ukuze imbali yelizwe ilungisiswe kahle ikakhulu lona lolu udaba lwezaphu leZipra?
Into enkulu engalungisiswa kuphela laphana yokuthi khona yona ngokwayizaphu kayiphumele egcekeni iphumele nkokheli zayo bekampeni bebuyele lokho babeyikho khona bangabi lenketa abajabi abaqondi khona mkhulana sibili ukuthi khona izaphu yayivele ibambe ilizwe lonke. Njalo ngendaba ye-devolution yona leyo izaphu layi kayingene kakhulu ezabelweni zayo ukwenzela ukuthi lakho kubonakale langamazwe bewine lapho abawina khona njengalokho abakwenza ngo-1985 igogrowund iqeda abantu kodwa-ke kwaba nama-election still izaphu yayimaintaina amasitsayo.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra iwovet ebesixoxa laye kuhlelo lwethu uhlandla lokugcina lohlelo lwethu ebesixoxa khona ngembali yezaphu leZipra. Sokwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka impi phakathi kwele Iran lele Melika kulandela ukudutshulwa kwendizamtshina yeMelika engelamtshayeli i-drone ngamabutho akwele Iran. Ele Iran lithi lidubule lindizamtshina ngoba ibisifohle yaphapha kulelo lizwe, kodwa ele Melika lona lithi la ngamanga indizamtshina le ibiziphaphela nje phezu kolwandle. Ezinye iziphathamandla zeMelika ezikubandla lama-Republicans zithi uhulumende kumele ahlasele ele Iran, kodwa umongameli Trump ubikwa edonda ukuthatha leli nyathelo lanxa ubeke wapha imvumo izolo ebusuku ukuthi ilizwe le Iran lihlaselwe, wasephanga wathi hatshi amasotsha kawabuyele. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, wakati zimbona ngathi ingathi khatshani impi lapha. Angiboni ukuthi kuxhaphazela kakhulu ukuthi kungathi kungaze kuluyiwe. Engikubonayo ukuthi nje ikuqwaqwazana kuphela kwamadoda.
Ngani usitsho njalo? Khona kulobufakazi bokubana ele Melika lizondile sibili, sibonile lo mongameli Trump obengafuni ukuthi kuyiwe empini, kodwa ungani laye usesithi hayi lapha bakwenzileyo bakhanya bayenze okukhulu kakhulu.
Hayi, engxenye ngabe ngiphosisa, kodwa ke kimi mbona ngathi kakuxhaphazeli kakhulu ukuthi kungaze kudutshulwane.
Yona ingaqhamuka impi, ubona ungani kungahamba njani lapha? Sikhangela ukuthi ele Iran lalo lelizwe elilezikhali ezembubhiso.
Ye, hayi, nxa kuvele kungathi ingaqhamuka, ngibona ngathi vele khona umuntu ovikelwayo ngumntwana lwano olaphana lo u-Israel. Nguye ozabe evikelwa lapha. Lo u-Iran ufuna ukutshaya yena umntwana.
Oh, kokuthi nxa ukhangela ubona ngani nxa i-Iran ingahlaselwa ingaphindisela ngokuhlasela i-Israel?
Ye, yikho engikubonayo ukuthi kukhanya ukuxhaphazela kwakhona khonoku asikho ukuthi kuyini, kungathi kuvikela umntwana khona phana.
Manje nxa sikhangele ukubana sokuzafika ukhetho kwele Melika, siyazi ukubana bakhona abanye abagqugquzela impi abathi kona kumele umongameli Trump athatha amanyathelo, akusoze kuphambanise na ukhetho?
Awukhetho kuyaluphambanisa. Ngithi nxa impi ingaqhamuka laphana, sokuyamela ukuthi kuze kufike u-2020 kuluyiwa, bese kudluliselwa phambili ukuthi mayembani ozathatha impi yomnikazi kahle ayiqedi. Angithi ungakhumbula emuva ngale ukuwina okwesibili okwenziwa ngundoda kuqina uBush, wayezilwa laphana e-Iraq, bathi bona kaqedise impi yakhe.
Okokuthi labo manje abancintisayo, ubona ungani ukhona yini ongathi esethethe intambo zombuso aphathe indaba ye-Iran le ngendlela ehlukeneyo kulaleyi ezathathwa ngumongameli Trump?
Ibivele iphethwe ngendlela ehlukeneyo ngulo obephethe isikhundla okweminyaka engu-8 u-Barack Obama. Angithi lo ufikile laye waphatha ngendlela yakhe. Mbona ngathi lo ongangena angaphatha ngendlela ehlukeneyo kulalokho.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ebesixoxa laye ecingweni ekhona pha kwele Melika. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Ezra Chisa Sibanda esiphake iWoza Woza Woza Friday.
Mavigi wonke ngalesi sikhathi kulo umsakazo siliphakulela ingxoxo labaculi abehlukeneyo, siliqhunsela lezi ngoma zabo. Sikwenza lokhu kulijabulisa njengoba sokuyimpela sonto kunjenje balaleli. Namhlanje ke siphethe iBlack Messengers ikhokhelwa ngumfana kaNkomo.
Igama lami ngingu-Blessings Nqo, ngiphuma kobulawayo eZimbabwe. Aqala ukucula ngomnyaka ka-1994. Leqembu elikhulu okuthiwa yisingizi elidumo ngomculo wembube. So sicula umculo wembube emazweni achineyo umhlaba wonke nje ungaka.
Abalaleli balazi iqembu lensingizi, njalo bayakwazi ukuthi ucula lapho Nkomo. Leli labunjwa sokutheni?
IBlack Messengers iqembu enganisungula ngo-2014 ligoqela abahlabeleli abavela emazweni amahlanu atshiyeneyo eAfrika, iZimbabwe, South Africa, Congo, Madagascar neBurkina Faso, West Africa. Sihlabela esingathina iAfropop lesintu.
Sikuhlelo Woz of Friday sixoxa lo Blessings Ngqo ongumqondisi we Black Messengers kodwa abantu bamazi kakhulu ecula lensingizi one heart one
love lift up your brother don't bring him down njengoba sokule Black Messengers asikho ukuthi sengijiya insingizi insingizi ngiyayithanda kakhulu iqembu ngaqasala kudala kusukela 1994 sicula njalo kulomsenzo omningi ophambi kwethu okuze sikuwenze ngikhuluma nje sabe se-America ngoJulayi lensingizi nxa ungenalutho esilwenzayo ngabe le Black Messengers umculo oqhubekela phambili
njengoba kunjenje ngilibona lilapha e-studio kusetshenzwa kangaka idlalade lenu limumethene njalo licula ngani
idlalade le Black Messengers lokuqala elitsha ezaphuma ngo-May lilezi ngoma eziyi-11 ingoma ezihlangeneyo amasiko e-South Africa, amasiko e-Zimbabwe, amasiko e-Burkina Faso, amasiko e-Madagascar, amasiko e-Congo lidlalade elimnandi kakhulu. Siyathemba abantu bazalijabulela kakhulu belithande. Siyabonga.
Isikhathi silomona bakwethu. Bese libasana le Black Messengers iqembu elikhokhelwa ngumfana kaNkomo uBlessings Ngqo. Uhlelo lwabantu uza Woza Friday. Sise sihlangane njalo yekela siyibambe kanjalo lezi thunywa zethu zakithi mpela sonto enhleke lilonke igama lami uEzra Jesus Banda.
Leyo ingoma emnandi kakhulu isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Izisebenzi kahulumende eziningi kakhulu zilakho ukukhalala umsebenzi kuqala ngomvulo zikhonona ngeholo elingasenelisi ukuziphilisa. Sokwesatshela ukuthi kungaqhamuka impi phakathi kwele Iran lele Melika. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande ngisithi libe lempela sonto emnandi.